sibuthane ukunaza lolu suku emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabe Media Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe Karinge Zuva Mbira Band yasemzini wemfakose obe ngumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uAmbassador Simon Khayamoyo uthi selokhu uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqakathekisa kakhulu. Siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekileyo. Xa engaba khona ohlukumezileyo aziseni masinyane, kumele silihloniphe. Kumele sihloniphe imizamo yenu. Kumele sihloniphe isibindi senu. Kumele sihloniphe lekusasa yenu. Masiqhubeni umsebenzi wethu singawonye, sivume nalapho
abosiziwe.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo ogoqela abeZimbabwe Editors Forum ZINEF zithi kusesemasinya ukuthi kuthiwe umumo usuguqukile. Umnumzana Njabulo Ncube oweZINEF uthi intatheli zindaba zingaziyengi ngalamazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama-primary elections badlela ebusayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokudlwangudlwangu kube lokuchayana bechayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebadla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ekhethweni kuzaba njani.
Uqhubekethi uhulumende akakazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba sokubekhulume ngakho okweminyaka emingazi. Ivini loo ndoda okhutshiwe ubaba omgazi laba bekhuluma ngakho ukuthi khona khona siza ZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona kodwa kukhanye ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entatheli zindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalo nyaka umkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media, Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza, uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentatheli zindaba, iziphathamandla zikahulumende, kanye lazo intatheli zindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.